Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Elvis Nyathiyo wabulawa izizalwaneza kwele South Africa elokitshini le Deep Skloot ngeviki edluleyo ukudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane.
Ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikaphezu. Yikho okungizwisa ubuhlungu. Ngiyayikhalela imuli yabo ngathi ungakho ngilapha. Ngikhalela ngesizwe sonke sikamthwakazi.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhe ukhulumisana leZEC ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe yakhankase ngokuthula.
Balutshwana intanga ebesiyavota bekuvota abantu abadala kuyinto kumele siyikhuthaze njalo thina sithi kuZEC nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo kuyabe kudingakala ukuthi engxenye iZEC kube le ndlela yona leyo yokuthi kubizwe-ke labo bantu kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo.
Ubikwa uphumelela umkhankaso wabesifazana okuncitsha umyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bebhalisele ukuvota.
Obaba labo nxa ukufika kumudle wenza sithi omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga kube yinto engani ilokubhanxathisa kodwa isiphetho silamuza siyabona sesike sathola sibili ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhokhe ngikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Umnumzana Elvis Nyathiyo wabulawa izizalwaniza kwele South Africa elokitshini le Deep Skloot ngeviki edluleyo ukudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane. Amabandla agoqela eleZANU PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, lamanye abambisene umthwalo wokuvalelisa umufi. Kubika uEzra Chisasibanda weStudio 7.
Abantu abedlula inkulungwane bathe gwaqa kobulawayo bezovalelisa umbudazwe. Kukanti zonke izikhulumisi sole kakhulu uchuku olwenziwe ngabambulalayo. Umhlaleli wasedolobho kobulawayo uKhansela Mlando Ncube ubekhona laye kulumbuthano njalo uthi abantu basemandebeleni bahlezi behlukunyeziwe.
Akala amaxeba ayenzakalayo ngeminyaka yo-1980s sakhala ngobandlululo ebesilwenziwa lapha ekhaya njengebulawayo nemathebele bilokejini. Abafowethu bethi ukuphila ngale kuhlukuluzwa behlala nalokufa khonapho.
Unobhala jikelele webandla leZAPU umnumzana Mthulisi Hanana uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezigangayo yizo ezibulalisa abantu abamsulwa njengomnumzana Nyathi.
Into eyenzakalayo ukuthi nxa kungaba labanye abalutshwana bethu abagangayo abantu beSouth Africa bangazonda kabawubone umahluko ukuthi kulo muntu weZimbabwe omuhle kumbe omubi. Sonke sibababi njengoba lesazi ukuthi zonelwa mvuni. U-Elvis ufengela cala kodwa bakhona balecala abangafanga kwafa u-Elvis. Ngasizameni ukuthi sizibambe sigobele umthetho silandele imithetho yelizwe.
U-Senator Alice Dube wemathele North uthi ukhathazekile kakhulu ngemva kamnumzana Nyathi.
Sithi usathani owenza into leyo osebenzisa laba abantwana ukuthi basibulalele abantwana njengenkukhu ungani uNkulunkulu engangenela ngoba uJudas Iscariot wathengisa uJesu ngasona esisikhathi sisekhathini nje sokukhaya ekhala khona sikhalela uJesu owabethelwayo ngabona lamalanga elayizolo la umntanethu ubole ubotshelwe ubulewe sithi uJudas Iscariot onjalo ungane ngazibophela njengoJudas Iscariot siyakwazi imisebenzi kaSathane siyakhala nomongameli uyakhala silapha nje simele umongameli
owazakala njengenye inkosi yamaNdebele inkosi yomzilikazi wesibili uthi kunini sizwe sihlukunyezwa okwezezwana zezibhabhe ziyefela kwamanye amazwe
ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikaphenzi yikho okungizwisa ubuhlungu obukhulu ngiyayikhalela imuli yabonyathi kungakho ngilapha ngikhalela lesizwe sonke sikamthwakazi
Umalume kamuyi uElvis Nyathi umnikazi Stanley Ndlovu ubonga abantu bonke abancethe umdeni wakonyathi nesikhathi sokufela kwabo
ayise simbekile umzulu wami sibonga ubulawayo ngokusukuma kwakhe esiba ezokuba lathi ngesikhathi sobuzima bungaka ikho ke sithi thina inkosi libusise abantu bakithi lonke Zimbabwe yonke abavela eSouth Africa siyababonga kumahlaya ukusilethela umdlulu kamazazwe sizwe sizombeka lapha siyabonga abantu bakithi
umnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa zimethe samlando wokuthi ngweZimbabwe kabuyele kibo bamtshaye ngamatshe bamlimaza wafaka buhlungu bamthisa uNyathi Imele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhe ukhulumisana lenhlanganiso ebona ngokulawula ukhetho eZimbabwe Electoral Commission ngenhlanganiso yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula ukuthi lapho kulengxabano kulungiswe ngemfanelo. Umanyano lo ukukomiti exwayisa amabandla ezombusazwe ngokulondoloza ukuthula lapho kuqhutshwa ukhetho e-multipartilizing committee elawulwa yi-ZEC. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections kumaviki ambalwa edluleyo. Inhlanganiso ye-ZEC ikhuthaza abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota kuhlandla lesibili le-mobile voter registration exercise olusaqhubeka njalo ithi Indawo zokubhalisela azivalwa ngaleli kefu lephasika. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sivanda.
Besihlangana laba meli beZEC eMathebeleland South, sisiyaba qoqisana labo ngalokho okungenziwa njengokukhetho solwedlule. Siyananzelela ukuthi thina besisebenza leZEC ku multipartilizing committees zabo lapho esihlanganelana khona lama political parties ikakhulu thina sibakhuthaza njalo sibancedisa ukuthi kambe nxa besenza ukukhankasa kwabo bangakwenza njani ngokuthula njalo lokuthi nxa kube lezinto eziphambanisekile abazibonayo singaxoxisana njani kulokuthi siqalise ngokugijimela kuma newspaper kumbe ngokulwa singaxoxisana njani sithola indlela yokuthi njengoba sonke singabantwana beZimbabwe yiphi indlela esingayithola eyokuthula eyenza ukuthi kungabi lokudlwangudlwangu kungabi lokulwisana
kuyini lena elizibonele khona ngokhetho lolo olusanda ukwedlula lingathi luqhutshwe ngemfanelo yini kumbe kunengi okufanele ukuthi kuhlolisiswe
sinanzelela thina ukuthi njengoba ukhetho soluphele kube khona okunye sikubonileyo esikhuthaza lathi ukuthi iZEC ingayenza ngcono kikho okunye kwakhona esikunanzelelayo njalo isikho nje singathi luduko leZEC luduko lonke amaZimbabwe sinanzelela ukuthi balutshwana abantwana intanga ebesiyavota bekuvota abantu abadala ngakho kuyaba into kumele siyikhuthaze njalo thina sithi kuZEC nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo kuyabe kudingakala ukuthi engxanyize kube le ndlela yona leyo ukuthi kubizwe ke labo bantu kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo kungaphi lapho iZEC engakulungisa khona ukuthi kodwa kuba khona ezinye izinto eziyabe engxanyezi senziwa ukuthi akulakuzwisisana kuzange kukhulunyiswane nxa iZEC sizichasisa lezo zinto engxenye abantu bangakubona ngenye indlela ehlukeneyo akudingakala ukuthi izekhe ibisisilwa lalabo bantu, kodwa kumele ukuthi ithole indlela yokuthi kuxoxisane. Ngakho-ke thina sikhonapho njengabafundisi ukuthi sincedisane nini, ukuthi hhayi asikhulumisane nini, sitholeni indlela engasuthisa wonke umuntu.
Lowo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Ngweze maphandleni, izakhamizi zeGwanda zitshayele ihlombe inhlanganiso ezimeleyo eye hand in hand, kulandela ukugqiba kwayo inhlelo zokuthuthukisa usomabhizinisi abasacathulayo kulesi isiqindi. Izakhamizi ezixoxele umsakazo weStudio 7 zithi seziziphilisa ngalezi nhlelo, njalo sezisenelisa lokuthola imali yokufundisa abantwana. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Osomabhizimusi abasacathulayo abamaphandleni abaxoxele umsakazo weStudio 7 bathi kuningi abakufundiswe inhlanganiso ye-hand in hand kwezamabhizimusi, kungakho sebesenelisa ukuziphilisa kanye lemdeni yabo. I-hand in hand inhlanganiso ezimeleyo encedisa kakhulu abesifazana labasakhulayo emaphandleni ukuze besungule amabhizimusi. Unkosikazi Gugulethu Ndimande, olilunga lenhlanganiso ye-Green Pastures Livestock and Broiler Association kuwatsitse enxameni eKwana North, uthi ibhizimusi yabo iyayikhula kusukela lapho bebambana le-hand in hand.
Siyachaya ama-savings ethu nezinyanga nezinyanga ama-R100 ayazala 20 rand nxa uyibolekile. Indaba le MMP imali abasinika yona sayisebenzisa kuhle kakhulu, ngoba basithengela iinkukhu eziyi-450, basithengela ukudla 20 bags, basinika nemithi. Khathesi nxa sikhangele from 2019 to now sile nkukhu ezimore than 1,000 esikwazi ukuthi sizifuye. Sisebenza nge-upmarket ngoba sile certificate of incorporation, sikhangeleke ukuthi sijoyine i-VAT nathi sibe ngabantu abaphumelelayo.
Unkosikazi Philippa Ndlovu, unobhala wenhlanganiso ye-Arise and Shine kuwadi 16 emapati eKwanda South, laye uthi mfundiso abayithole uhlelo lwe-hand in hand isithuthukise impilo zabo njengabesifazana bemaphandleni.
Uhlelo lelo lisincedise kakhulu embulini zethu. Abantu bethu sesikwanisa ukuthi sibabhadalele isikolo bangaxutshwa, njalo siyakwanisa ukuthi sizithuthukise njengabomama, sihlale sibhizi kuma-businesses.
Ukansila weMkhalipe kuwa-20 eKwanda South, Mnumzana Joram Ndlovu, uthi iningi lezakhamizi lithole ulwazi olujulileyo kunhlelo ze-hand in hand.
Nginanzelela ukuthi ekusebenzeni kwe-hand in hand isebenze kahle kakhulu. Akula wadi lapho isebenze khona okuba lensolo, ifundise abantu ukuthi bazenzele bona ngezandla zabo, ukuthi bayenelise ukufuya imbuzi bethengisa, bayenelise ukufuya inkukhu, bayenelise ukuthi balime imibhida. Konke bakwenzile sebese kusibangeni esikhulu kakhulu.
Unkosazana Unami Dube, ongumqondisi wezokuthuthukisa kwamabhizimusi asacathulayo e-hand in hand, uthi bayajabula njengenhlanganiso ngomsebenzi abawuthiye bewufezile esabelweni sezansi seMandebeleni.
Sisebenza kuma-districts angu-7 under market linkages project ekhangelele ukuthuthukisa amabhizinisi amancane abosomabhizinisi esisebenza nabo. Injongo ye-market linkages project ibiyikuthuthukisa amabhizinisi amancane, sikhangele kwezokuthengisa nokuthengiselana. Sikhangele ukuthi uhlelo sokufika emaphetheleni kukhona esikunanzeleleyo, sixoxisana nama-stakeholders ku-review meeting ekade silayo eGwanda district, lapho abatshengise khona ukuthakazelela uhlelo ngoba bebalise ukuthi sebelobudlelwane thize
kusenjalo. Amapholisa aseveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labantu ababulalana okungelasizathu kulandela ukubulawa kwamnumzana Praise Momoyo oyefumugwe ngolwesithathu ngemva kokutshaya kwakhe ngumphakathi etshwaleni eManama wayabhubhela eGwanda. Isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni unkosikazi Loveness Mangena ukhuthaza uZulu ukuthi engasebenzisi udlame ukuxazulula inkinga ngoba iningi labantu lifela amafufu. Ukubulawa kwamnumzana Moyo kulandela ukubulawa kwamnumzana Justice Ncube yomashaba kumaviki amabili edlulileyo esethezwe ixhala lokutshontshwa babhemi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indizamtshina zeRussia izempi zibhombe eleliv. Inhlamvu zazo zatshaya leKyiv. Namuhla kulandela okwathiwa yiMoscow ukuthi izasebenzisa izikhali ezihlasela kude emadolobheni eUkraine ngemva kokuba umkhumbi walo oyiBlack Sea Fleet ucwilisiwe. Umanyano we-United Nations ngolwesine uthe usunikeza imali efika amadola ayizigidi ezilikhulu, $100 million, ephuma kwisikhwama se-Central Emergency Response Fund eyokuncedisa izigidi zabantu abalambayo eSouth Sudan, Somalia, Sudan, Nigeria, Kenya, Ethiopia neYemen. Ngelilitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMatipeleland South edalele iParliamente engoyibandla leMDCT. Sihlaziya induku ezibhekane lalesi sigaba. Ubona kwakho uyini okungaba kubangela ukuthi abasakhulayo besigaba seMatabeleland South bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Ngiyabonga Chris. Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intshukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibinlutshwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona leso ukuthi khona akula msebenzi Chris, akulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi nxa umntwana eqeda ndihomfo abanye abaqedi bayathi kubo form 2 nangasayanga egangeni ukuyateketha uhle achathe umfula eGoli, abanye baye eBotswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo kuphela umsebenzi umuntu angawenzi, ngoba sebebona uthivini kathesi abahamba kuma-universities abangama-graduates basebenza umsebenzi yena leyo okuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebha igolide.
Ake sikhangele olunye udaba oluthiwa lwahlupha isigaba senu seMatabeleland South lesi ngesikhathi kakhulu ngesikhathi se-COVID abantwana bengasayi ezikolo. Sizwa kuthiwa abantwana abangamantombazana abaningi bagcine bezithwele ngenxa yokungayi esikolo. Kuludubo olunganani kumbe ludubo lokho luqhubekela phambili?
Chrisi, le ndaba sesikhulume ngayo sadinwa, ngoba into yena leyi yebo ye-COVID yayenza inani laba phezulu, kodwa into yena leyo yokuthi amantombazana ayazithwala yinto ebhahe kakhulu endaweni, especially endaweni yethu yeGwanda, ngoba ungakhangela yikho kulama-artisanal gold miners amaningi ababe besemba izinto ezinjengegolide. So imali bayabe belayo, bayabe yengabantwana bethu. Ungangena even ngasekhovid, ungangena endaweni zokuzithokozisa, uzathola ukuthi khona iningi labantwana ngabantwana abancane abakhona phiyana and ngabantwana abalokhu besathi ezikolweni. So into le inzima ukuthi uyimise, kodwa-ke into edanisayo Chris ukuthi njengephalamenti kuyaba leminye imithetho eyabe izama ukuyenzia ukuthi imise lezi zinto, kodwa abantu abayemukeli. Kulesi ndaba esake sabhoda ngayo sikhuluma ngayo indaba ye-access to services, ukuthi sasekukhangela ukuthi khona kuyini okungcono ukuthi sivikele abantwa bethu kulokuthi sibayekelele ngene emlonyeni yengwenya, kodwa abantu bala bathi hhayi thina kasifuni ukuthi abantwa bethu be-access-e ama-services lawa angabavikela izinto ezinjengazo lezi. So kusuka kube nzima ukuthi thina njengabantu bomthetho kumbe njengabantu abangama-political leaders singenza njani. Kodwa hhayi kube ludiko olukhulu sibili, abantwana abancane sebengabomama bezindlu and siyakwazi ukuthi into leyo ayifiki kathana. Umntwana uyahlala isikhathi esincane, after isikhathi esincane axotshe ngapha selo mntwana, ngapha kasaya esikolo, ngapha kula msebenzi. Into yangikhona ezelile idubo elizahlala likhona ezengokuthi ngafuna ukuthi si-ede into ukuthi sikufake kube ngumthetho ezinye izinto ezingavikela abantu abethu.
Kule sinye isikhathi esike sezwa njalo ukuthi kulolunye udubo eMatsouth kakhulu okuthiwa khona ubaba uyabe esebenza eGoli, umama esale esenza ukuganga. Kuludubo lokhu lukhona yini kumbe ludubo solwaphela?
Hayi, lokho angeke ngikutsho sibili ngiqiniseke, kodwa ezindabeni esiyake eTV kasi angila evidence, but siyake sibhodi sikhuluma nabomama sithini, hayi omama kwesikhathi nje babe bekhuluma behlaya ukuthi handi la uyakwazi khona nxa ungumuntu, ngoba kwesikhathi baba uyahamba ngo-December, uyabuya ngo-December kanye. Engikhala umama abona khona ubaba besehamba umnyaka wonke, ubaba emelele futhi ukubuya ngo-December. But ke ukuthi okuthi babehlala ngakhonokho Chris ukuthi ngabe kuthiwa ilizwe lethu liyaba ilizwe labo elinjengamanye amazwe, abantu obaba bathola imisebenzi khonapha, kube njengakudala ukuthi ubaba wayesebasemsebenzini Monday to Friday, Friday ntambama agade ibhasi ayebona umama ekhaya. Ukuthi ngingathi ziqiniso sibili elipheleleyo, hhayi angilabufaka ngakho, but nxa kuthi kuma-meetings sake zizizwe ngendaba ezinjengazo lezo zivela njalo zikhulunywa kabanzi phakathi komphakathi.
Lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathembeleland South edalele iPhalamende engowebandla le-MDCT ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila.
Siyabonga Chris. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo oluthi Be a Registered Voter Campaign, olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Sihlaziya ukuthi uhlelo lolu luqhubeke njani, lona olukhokhelwa ngabesifazane.
Umkhankaso hashtag Be a Registered Voter Campaign uyaqhubeka kahle kakhulu ngokuba kulabantu abaningi ababesithinta usokudlulile i-voter registration bekhala ngokuthi baswele ithuba. So manxa sokungene i-second phase, abantu labana sesibalandela ngokubafonela la ngokwasendela ama-messages, sibabonisa lezi ndawo eseduzane labo lapho abangaqonda khona ukuze bayi-register. Njalo nje siyalandelela kubomama lapho ama-programs ayenziwayo, sifike kibo mama sibakhuthaze ukuthi baqhubele i-campaign at household level. Njengoba satsho lapha ekuqaleni ukuthi i-campaign le ithagethe izimuli ngezimuli, okutsho ukuthi at household level one informed member should make a difference. So onguye ololwazi ozwisisa kabanzi ngento zokuvota lokuqakatheka kokubana sirejiste kusigaba ngesigaba, siyamkhuthaza ukubana ayenze ukubana imuli yakhe yonke kumbe abemuli yakhe yonke kumbe abakulele khaya ku-household bonke babe registered. Omama yebo kambe manxa sisitsho i-strategy sokugcina i-last resort yethu yokuthi umntwana manxa engafuni ukuregister ungamphakeli, hayi bake behleke kube ngani into nje elobubhanxathize, kodwa bayathuka ubani, hayi abantwana after ungavela ukwenze kanye kabili umntwana uyaphakama ahambe eyiregister. Njalo kwenzakala same thing lakubobaba, obaba labo manxa kufika kumudle wenza wonke sitho omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhanxathize. Kodwa isiphetho silamraza siyabona sesike sathola sibili ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered. Iningi belikhanga nge-issue yezithupha So ukuthi ngathesi sithupha iregistry la iprogram ihamba isithi abantu bonke bathathe izithupha after this community imuli yemuli kuzahlala kule 0% yabantu abaregistered. Sihle sithi uhlelo lethu luqhubeke kahle no 200 registered voter ezindlini wonke umuntu abe registered okuyinto e positive kakhulu. Njalo selokhu siqhubeka lathi lapho sihlangana khona labantu lapho sifica khona kulabantu ababuteneyo siyawuqhuba umkhankaso. Lo mkhankaso kaso wami kuphela umama wonke osefundile wazwisisa ngokuqakatheka kwakho nokulaye lapha akhona ahlangene khona lawo mama abaningi layo uyayifuqa it household level kumbe lapho kulabantu abaningi abakhutheleyo bavumelekile. Asengiboni lo mama abathize ngingabona omunye umama laye efuqe ethola ibhasikili kwenye ilokishi ememeza laye sithi kokhona hey wonke umuntu kahambe eregister ngabona umkhankaso ukuthi uhambile wonke mama semekushuthe esigabeni sakhe iluzi liyahamba lifinyelele kuye wonke umuntu.
Kahle kahle liwuqhuba njani lo mkhankaso njalo liwuqhelisa njani?
Umkhankaso lo sesiwukhuphukele kuzinga ekuthini asisakhonsentrate kubomama kuphela kathi sesikhangela one informed member at household level okutsho ukuthi umama kumbe ubaba kumbe ugogombe okhulu kumbe intsha ezwisisa kabanzi ngokuqakatheka kokuba i-registered voter elanga ngokuqakatheka kokubana abantu bathathe ilungelo labo lokuvota emulini kube yilo elimake sure ukuthi at household level it remains with no one ongekho registered solongele 18 years and above. Ngakho lasemaphandleni lapha siyafinyelela kuzakhamizi imizi ngemizi abantu bawuqhuba kahle lahle lapha emalokithini lokho siyasiqhubeka sithageta different groups of people lasemachurch umuntu la kuma-youth programs achurchini nje ayenziwa zama-youth siyafika yibo sibatshele ngokuqakatheka kokuba registered. Njalo sikhangelela ukuthi kusiyaphela this second phase everyone abe ese-registered.
Balamukela njani emaphandleni njalo yiziphi ezinye impawu zalo umkhankaso ezimqoka?
Sithanda ukubonga kakhulu ngendlela uhlelo olukhankaswa ngakhona kwabezindaba la kubo-social media abantu yonke beliqhuba. Hayi asiqhubeke sinzenzela ukuyasinceda ukubana imathebeleland region ingabi affected ngokubana irejistela ama-constituencies. Yibo kambe kuningi okubeziba abantu bengabi le-interest okubana baregister ngoba babonile ubana kade bevota berejista emathebeleland isemuva vele inhlelo zikahulumende bahlezisayela emuva they feel sidelined so yikho abaningi kade bengathakthi lolu uhlelo ngendlela e-right but ngendlela yokuthi manje siyabakhuthaza sibatshela ukubana wonke umuntu kangene kule iprogram unganani yikho ubana kuse kube nganeno ngokwama nxa singayekela siyekethise still inhlupho zalokhu sikhala ungangcono sikhale sizama thina ilungelo lethu lokubana sirejiste silenze bese sikhala ngokuthi uhulumende kasibone kodwa thina owethu ekufuze sikwenze sokulubuye ama-SDF funds lathi sithole ngokufananayo njengabezinye izigaba lakwezinye ama-constituencies like Mashingo Harare kufanane singakhali ngokuthi sibalutshwana ngoko aba-apheya ku-voter registration kodwa sibaningi on the ground cause kuyasi-affect.
Lo unkosikazi Cora Ndebele umqondisi wohlelo olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota olwe be a registered voter campaign ebesixoxa laye ekwaBulawayo. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Skloot ngeviki edlulileyo kudlakela olwaluqondise kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha koBulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane. Umanyana wenhlanganiso zokholo lwesikristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhu ukhulumisana le-ZEC ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula. Umkhankaso wabesifazana okuncitsha omyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota ubikwa uphumelela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.